So we see card descend about VOA in the belly.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 7 kumfumfu 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje kulo yedwa obulawe yi-COVID-19 kuleli izolo labalitshumi lasikhombisa ababanjwe lumkhuhlane.
Akulanto ezokuya kuphi. Iprocess leyo isuka from Supreme Court. Supreme Court yakuma processes ezekhe.
Kulomamangala osekhweze amaphepha e-High Court ecela ukuthi ivimbe umkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe labanye bakhe ukuba ngamalunga ePhalamende kulandela ukuxotshisa kwabo abameli be-MDC Alliance.
Sifuna ke uhulumende-ke abajezise kabuhlungu abalayo ngokuthi phela yikho lapha abantu abathathelwa khona izimali.
Yinhlanganiso yeZCTU ithi uhulumende kumele angenele ajezise osomabhizimusi abahuquluza uzulu. Umsekeli kamongameli Trump umnumzana Mike Pence lomsekeli kamnumzana Biden unkosikazi Kamala Harris bazanqikilana kungxoxompikiswano namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulomuntu oyedwa obulawe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo labalitshumi lasikhombisa ababanjwe lumkhuhlane. Luthi njalo ofileyo lo ubehlala kobulawayo. Kulabalitshumi lasithupha njalo abatholakale sebesindile. Inani lasebehlaselwe yilumkhuhlane selokhu waqhamukayo likhwelela yakunkulungwane phose eziyisishiyangalombili 7,915 kuthi elalabo asebephephile lona likhwelela yakunkulungwane eziyisithupha ezilamakhulu phose amahlanu 6,440. Abalokhu begula bedlula inkulungwane eyodwa 1,246 kuthi asebefile bona sebengamakhulu amabili lamatshumi phose amathathu 229. I-Johns Hopkins University eMelika ithi emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula kancane isigidi 1,046,568 njalo wahlasela abedlula isigidi ezingamatshumi amathathu lanhlanu 35,643,796. Kulomuntu osekhweze amaphepha emthethwandaba we-High Court ecela ukuthi uvimbe umkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe labanye bakhe ukuba ngamalunga edale lePhalamende kulandela ukuxotshisa kwabo abameli be-MDC Alliance. Umamangala umnumzana Charles Madiwa uthi iMDC Alliance yiyo emele ikhethe abantu abazangena ezikhundleni ezijiywe ngamalunga ayo hathi iMDCT. Abamangalelweyo bagoqela yena uMakhuphe, umabhalane wePhalamende, umgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission Lavanya ave MDCT asebesiba ngamalunga ePhalamende loMakhupe ababalisa ulwazi Sifanda uSipho Makone uMoli Ndlovu uThamani Moyo uGertrude Moyo Pinel Denga uChief Ndlovu uNomalanga Khumalo uTete Chisoro Chengwe uYvonne Musarurwa uKhaliphani Phukeni uJanuary Sauke uLindani Moyo loMemory Munotshintshwa. Ibandla leMDC Alliance lithi lanxa lingelasandla kusicelo sikaMadiwa liyakusekela akwenzayo. Kodwa iMDC ithi uMamangala udlala ngesikhathi njalo ithi kungekudala bazafungiswa nje babe ngamalunga ePhalamende agcweleyo. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli seMDC uMnumzana Khaliphani Phukeni.
Hayi lo okhuluma ngayo uthuthwa uhambisa udokotela uKhuphe akulanto ezokuya kuphi. Iprocess le isuka from the Supreme Court. Supreme Court yakuma processes ezek adlula wonke abafuna ukuobjecta baobjecta bathi bathumela 300,000 objections kube sulile. So hayi lokho abasekuzama manje. So akulanto esizoyenza la maphepha akhona siwatholanga. Hayi singabuthi siwathole singadlula sisikhathi sifu.
Mangala uthi yena umthetho uyephulwa lapha ngoba kufanele ukuthi kungene omunye oyibandla elifanayo.
Ucabanga ukuthi namhlanje singabe sakhuluma yena le nto MDC Alliance MDCT yanti into esizikhulumele ezi i-judgment iphuma mhla ka 31 March kuze kufike namhlanje kudala sadlula lapho basuka ba challenge court court yadila lakho lokho ivikele idlule yibade bekhuluma ukuthi hayi sebelandela into ze court manje akusela MDC Alliance sebangabe MDCT bafuna ukuhamba be ku extraordinary congress yethu ukuthi ngempela ngempela sesiyohlalela into eyi-1 ilanga liphuma litshona.
UMnumzana Khaliphani Phukeni sikhulumeli se MDCT ubexoxa loSthandekile Mhlanga weStudio 7. USthandekile uphinde waxoxa njalo lengcwethi kwezemithetho uMnumzana Matshobana Ncube.
Nginanzelela ukubana uThokozani Khuphe nguyena owaphiwa amandla okukhokhela iMDCT nxa sikhangela isinqumo sedale lomthethwandaba eliphezulu iSupreme Court kutsho okusetshenziswayo yileso sinqumo ukuthi njoba eyinkokheli kabe nguye ongeniswa ePhalamende aba yi-official leader of i-opposition in Parliament. Kodwa ngokunazelela kwami lokhu vele khona kulane lomthetho uThokozani abantu bamvotelanga siyazi ukuthi wathola i 45,000 votes kuphela kusho ukuthi abantu beZimbabwe ngumuntu abangazange bamvume ukuthi angaba inkokheli kodwa ke ngokusebenza kwepolitika hayi nanku siyambona usekhokhela.
Singabona bemisa yini uhlelo lokuthi Nkosazana Thokozani Khuphe abanye bakhe beqalise ukusebenza idale lePhalamende udaba lolu lusacutshungulwa umthethwandaba
iSupreme Court eyakwenzayo yathatha amabandla iMDC Alliance leMDCT eyayikhokhelwa uMorgan Tsvangirai yakwenza kwaba yinto yinye. So nxa isinqumo leso esomthethwandaba ophezulu silokhe sikhona angiboni kuleli nye idale elingavuma ukuthi singananzelwa leso sinqumo uThokozani kuthweka kangangeni labanye bakhe ngoba yibo phela abaphiwe ingqobe iSupreme Court lanxa uZulu nje lokho ebona kungayinto engaqondanga.
Siyabona njalo ukuthi kulodaba lolu ama recalls kodwa baqhubeka belokhu bevotelana njengoba sibona benqobile nje kukhetho lokudinga osodolobho buyaphetha ngani lokhu
asazi ukuthi kuza kwenzakalani kodwa nxa nginazelela indulo xa uxa kuzahamba kanje lo budlwangu dlwangu sizabunanzelela busenzakala kuze kufike ukhetho luka 2023. Ukhetho lolo yilo elizaba ngumanqoba ngoba lapho ke abantu bazakwazi ukuthi bazikhethele ukuthi ngubani abafuna ukumlandela.
Umnumzana Machovana Ncube yingcweti kwezemithetho. Ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi uhulumende kumele athathe amanyathelo aqinileyo ajezise osomabhizimusi abahuquluza uzulu. iZCTU ithi amabhizimusi amanengi ala ukulandela isiqondiso sikahulumende esokuthi kumele aveze intengo ngedola leMelika leZimbabwe. Ithi njalo amanye amabhizimusi athengisela uzulu ngemali edlula kachana isilinganiso sedola lakuleli nxa liqathaniswa leMelika emkambo semthethweni. Iningi libikwa lisebenzisa isilinganiso somkambo wensitha. Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Japhet Moyo uthi lobu yibuhwaba lobusela obusegcekeni obumele bumiswe nguhulumende.
Siva lembiko ke ethi abamabhizimisi bayala ukunika abantu ichange eneleyo njengoba abaningi besazi nje ukuthi silama coins nxa uthenga ke ngemali yeMelika kufunakala ke i 50 cents ichinji awinikwa leyo 50 cents ubanjwa ngamandla ukuthi unganikwa kumbe ngamabondi nxa usuwanika lowo mabondi. I-exchange esetshenziswayo kayisiyo ke esemthethweni. Sithola njalo imbiko echo ethi abamabhizimisi ke kabasatshengiseli ke ukuthi basebenzisa exchange bani kuntengo okuyikho kusemthethweni. Nxa usuzitshayela wedwa ke inombolo uthola ukuthi i-exchange rate kayisiyo leyo eku-auction eyazakalayo. Abanenxa kuyikuthi ufuna ukubhadala nge-RTGS i-exchange rate ebakhona ifika kuma-120 kuma-130 yona isazakala ukuthi i-exchange rate ikuma-81. Sibe njalo lembiko yalaba ke abayala ke ukubhala ama-receipt kuyatshengisela ke kithi loku ukuthi hayi bayatshontshela ke abantu ngokokuqala. Okwesibili bangabe betshontshela yena uhulumende kundaba zomthelo.
Iwaphi pho amanyathelo elifuna athathwe nguhulumende?
Sifuna ke uhulumende ke abajezise kabuhlungu abalayo ngokuthi phela yikho lapha abantu abathathelwa khona izimali. Kwehlulani ke ukuthi abamabhizinisi bechazeke ukuthi isevisi ke kumbe iproduct ke imali engaka ngemali yangaphandle njalo imali engaka le mali ephakathi kwelizwe ukuze sibone phela ukuthi kona indleko zabo zimi njani nxa kulama cost abo ke abawafakayo kungaba he transport lani kuyachasiseka. Okwenza befihle ukuthi bafuna ukutshontshela abantu, so sifuna uhulumende ananzelele ukuthi abantu ke bafuna ukuncedwa singathi ke iprotection.
Umnumzana Japhet Moyo monobhala jikelele weZCTU. Ukukhonona kwenhlanganiso le kuza ngesikhathi idola leZimbabwe selidlulise inyanga likhanya lizinzile nxa liqathaniswa leMelika. Umbiko owethulwe libhanga elikhulu izolo uthi idola leMelika elilodwa lilingana lamadola kuleli angamachumi ayisishiyangalombili lanye 1:81. So kulamaviki impela idola leZimbabwe lidlalela kulelo singa. Kodwa emkambo wensitha idola leMelika elilodwa lilingana lamadola kuleli edlula ikhulu. Sibuze ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko ukuthi kuyini okwenza idola leZimbabwe lizinze kulezi nsuku emkambo osemthethweni.
kulento ezinike ezenzakalayo ezincedisa ukuthi kube le stability ngenxa yokuthi iCovid ikhona amabhoda amaningi avaliwe ama import demands malutshwane so zanazelela khona ukuthi imali ekhona nale encane yenelisa kwenza lokuhlanganisa njalo ngananzelela khona ukuthi iReserve Bank yavala irandom trading yeko cash obekuyi easy access yabantu ukuthi betrade ilocal currency bedinga iforeign currency kwenze kwabangani kuwabelwa into zeforeign currency kodwa siyakuthi asipheni isikhathi kuhle ngoba songamaviki ayisithupha kule stability but asikunikeni isikhathi sikubone ukuthi kuyanga.
Abanye bayabuza shoko bathi idola kuzathiwa selizinzile njani yona intengo yezinto iqhubeka iqonga.
Masikhangele into kuthiwa yi-Corporate Zimbabwe ngokwayo vele ilobugebengu loba ubungezwa obuthize. I-foreign currency bekuyi-excuse enkulu kibo ekukhwezeni ama-price. Kodwa amaviki ayisithupha la adlulileyo alistabhilita bebavumela ukuplana. Kodwa ungakhangela kwesinye isandla uza kunanzelela ukuthi asiwonke amabhizimusi ayitholayo imali le evela ku-auction loba kumba bayibhida bayithole. So aye baloko besiya emkambo omnyama njalo ungisithi besiya emkambo omnyama uzakunazelela la kuthi amarate emkambo omnyama ayehlonanga kakhulu lama-rate asiwathola auction yikho uzanazelela kubana abomabhizimusi abaningi balobungesi ngathi bungezwa ngoba ungakhangela amanye ama-prize ezimbabwe ngama-prize athengiswa into ezithengiswa ama-US dollars ibe le-inflation ngoba ukhwelile nge-RTGS oyizimbabwe dollar kuyakhwela njalo ange-US dollar ungananzelela ukuthi kulesinkwa abesesithenga nge-70 cents kwesinye isikhathi kanti sesingamadola uzibuze kuyini okukhwelileyo nge-US dollar ngokwalo ezinye izinto obuzithenga ngamadola sezingamadola 50 ngama-US dollar uzitshela ukuthi i-inflation ye-US dollar siyithatha ngaphi thina ezimbabwe.
Umnumzana Reji Shoko ucubungula ezenotho. Sele kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeStream Live ithi abalobi bakwelebhilitane bathi icala eletheswa umlobi wakuleli uTsisi Dangarembwa elokutshengisela ngaphandle komthetho kumele lesulwe. Inyo Zimbabwe yona ibika ukuba ibandla le-MDC lithi kalisoze livumele amalunga e-MDC Alliance ukuncintisa emhlanganweni walo we-Congress. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuva lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salunani basakazi Studio 7 ngiyaluthanda uhlelo lwenlelo basakazi Studio 7 njani kuphila hayi mina ngiziphilele ngamafitshane ngathi yeyi lolu daba lolukenziwa yihulumende yakithi yeZimbabwe kalulunganga kade bayisabane ama-by election bona abantu begcwele iganga lonke bebutheni bayisabane iZanu PF layo sisesaba ukudliwa mani njalo vele siyakwazi iZanu PF ngingadibana le-MDC Alliance vele ngekubona njalo vithi njalo futhi okunye ukuthi ababalisi owawakhona umbalisi ongaholisa imali elingalo umfana welusimbuzi iqiniso aleli lizwe selifile kakhulu mani asikwazi ukuthi siyaphephela ngabe sesibotshwa izinyawo lezandla besithi wonke abalandeli be-MDC Alliance kasibambananeni ngo-2023 sikhipheni laba bantu laba sike siphume egibhide singene eKenani njalo ngisithi kulaba abakhokheli be-MD Alliance bambananani madoda libambane kwefuku 2023 libambene siyalibheka singwa-rallying behind you singama-supporters enu asililahli khuluma kunje ngikhuluma nisebutswana siyahawula ngapha yabonga abasakazi wethu Studio 7 lihlale linjalo.
Salbonan, Salbanan, Exuwe. Ay, yimi lona engabuzayo ukuthi lapha ngostudio 7 yini na. Ngisezimbabwe. Ake singalikwa nika ngicela ngimpendule ngithayipe uze ngikhulume. Uze ngikhulume lami. Wabe angikakwazi nekithi studio 7 kumbe station. Kade ngicela ngikubuze ukuthi istudio 7 yini na, studio 7 Voice of America. Ngitshona ngisizwa kuradio but yade ngifuna ukubuza.
Lalele sizohlungana elikhuluma egugura wonde nasifunda enxa yalomuntu osifileyo eZimbabwe lo kathesi nje lesithupha sathwala nzima kuze sibuhlungaza isithupho ngasosuswele enxa yalomuntu osifileyo ubaba bethu ayelisotsha khona ngapha eZimbabwe la bebahlukuluza angazi lokuthi wayangaphi ngicela indingise bakithi mayesaphila hayi ungabe bemazi lo ayelisotsha khona ngapha eZimbabwe bana babe bechayo lapha belisotsha esesigrupini kankomo mayesizwa mawuthi uyaphila ngicela indingise bakithi mawuthi ukhona omaziyo ulifethi ncube mawuthi usaphila ngicela ingazise lami sifisa ukumbona ilokho ngobaba wethu sicela ukuba mazi maloke saphila uma sezitwanyamalo 96 mawuthi usaphila ulifethi ncube kibo wayesuye enkaya ezenka abafowabo kungujabu mangena lofiso mangena cela isidingise mayesaphila lubaba sicebabo lasibe mwazi ngoba sinso sazalwa sizothiwa ubaba nguye uzibani wayelisotsha khona ngapho la bebesiyilwa impileyo namanje asimazi ngamehlo ma uthi usaphila sicela isidingise lifizi ncube
salibonani kustudio 7 ngiyalibingelela nje lonke isihlobo zikankulunkulu siyabonga bakithi sibonga kakhulu ukuzwa izindaba ezinhle kangaka ngohlelo lolu elisilethela lona bantu benkosi siyabonga mpela okhulumayo ngithokozisa ngikhuluma nje ngilapha eGoli ngiyabonga kakhulu mpela ngijabula nabonga
ngiyabasebenzi besitudio 7 sanibingelela sibonga ngohlelo zenizenzayo mina indaba engikhuluma ngayo ile yokugejwa kwabantu amathambo ombhuqazo yeku-ground last year kwaba le commission yabuye azosibiza sahlangana ukuthi izabe iphenduke izokhuluma lathi kodwa sokuthushwa ngokuthi azogejwa amangcwaba bengakaphenduki uzokhuluma lathi mina ngumama owahlukumezeka owasila esikhaleni seninarithi kuku-ground namanje umntanami ubona ama-space owafakwa ele 2 weeks esele nzuso uhlungu kakhulu indaba yeku-ground leyo kukhulunywa ngamnanga koyithatha lula nje efuna ukwenza amandebele abantu abangacabangiyo ufuna ukwenza noma yini empilweni yakhe
kande njani bantu abadala ukuthi sibonge umsakazo wenu sathi lathi ekuseni singaphuma emaredweni lapha sikhulume indaba le yama-sanitizer le bakithi iyasihlupha ngapha emathebhelelenti sithi sicela nisincedise lohulumende songathi angangenela hhayi ngokubi
bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele, iHuman Rights Watch, sisole indlela abantu ababulawa ngomkhuhlane wengqondo abaphathwa ngayo ezwekazi le-Afrika. Ukutshengisela ngokuthula kwalabo abaphikisa umbuso kamongameli weleBelarus kuyaqhubeka lanxa nje bekhala ngokuhlukuluzwa ngendlela ezijiyeneyo nguhulumente. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Namuhla umsekeli kaMongameli Donald Trump, uMnumzana Mike Pence, lomsekeli kaMnumzana Joe Biden, unkosikazi Kamala Harris bazanqikilana kungxoxo-mpikiswano efana laleyo eqhutshwe nguTrump loBiden kunsukwana ezedluleyo. Ababili laba bakhangelelwe ukuthukana phezu kwendaba eziphatha umnotho welizwe, umkhuhlane we-COVID-19 lokunye okuthiyeneyo. Inkulumo mpikiswano kaBiden loTrump yatshiya uzulu ekhuza umhlola ngenxa yokufuthelana okwakukhona phakathi kwabo. Le ekaPence lonkosikazi Harris iza ngesikhathi uTrump ehlaselwe ngomkhuhlane we-COVID-19. UTrump uphume esibhedlela kuthange lanxa nje engakapholisisi. Lanxa kunjalo uthi uzabhatheka kungxoxo-mpikiswano yakhe yesibili loBiden ngeviki ezayo. Uthe phuma esibhedlela uTrump watshela abantu ukuthi bengabowesaba umkhuhlane we-COVID-19. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika, uMnumzana Tim Moringayi.
Igciwane leli le-COVID selihluphe umhlaba wonke jikelele, not just i-America, but ngiyabona lapha e-America khanya ngathiwa bayazama ukubuya lama-vaccines. Ngibona i-company ethiwa Regeneron ekuthiwa yona uMnumzana Trump ulama shares sebezama ama-test kuyo. Ngibona yena ephuma esibhedlela uMnumzana Trump ungelancedo, ngoba bathi igciwane leli ele-COVID lithala 7 to 10 days where you are contagious. So lapha esephuma khona esibhedlela sibona sokule 29 days ukuthi lukhetho lo election lube khona. So yikwakuqakathekisa yena instead of ukuphila kahle le health yakhe. Ngibona abantu ababe khona aba-infected, sibona lo speaker wakhe uspokesperson uKellyanne McEnany laye selale igciwane leli le-COVID. Ngiyabona mina amadokotela akhuluma esithi yena babona ngathiwa laye umongameli meli welizwe uTrump ulama side effects njenge pneumonia okumele ahlale khatshana labantu ngoba lokhu eku-contagious stage.
Uthi uTrump abantu bengabowesaba lomkhuhlane, kumele beqhubeke ngempilo zabo. Uthini ngalokho?
Yena ukukhuluma kwakhe ukuthi abantu bengasabi ukuqhubeka lempilo zabo, I think into is very aspirational but engela scientific backing, ngoba okwakathesi asikwazi ukuthi igciwane leli how bad is it, ama effect angkhona anjani. Ngibale enye ireport isithi umntwana wakhe uDon Jr. is worried ngoba ubaba wakhe ubese Twitter izinto ezingazwakaliyo ku-Twitter. So ukuphuma kwakhe umongameli esibhedlela angiboni esehamba on campaign okwakathesi the next week or 2 weeks, ngoba yena uyabe sethelela abanye around him.
UMnumzana Tim Moringayi, isizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kulo yedwa obulawe yi-COVID-19 kuleli izolo labalitshumi lasikhombisa ababanjwe lumkhuhlane. Kulo mamangala osekhweze amaphepha e-High Court ecela ukuthi ivimbe umkhokeli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe labanye bakhe ukuba ngamalunga ePhalamende kulandela ukuxotshisa kwabo abameli be-MDC Alliance. Inhlanganiso yeZCTU ithi uhulumende kumele angenele ajezise osomabhizimusi abahuquluza uzulu. umsekeli kamongameli weMelika umnumzana Mike Pence lomsekeli kamnumzana Biden unkosikazi Kamala Harris bazanqikilana kungxoxo mpikiswano namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibe nisonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Oliver Elisayo, ngontungamile Nkomo.